Isibhedlela esikhulu seGwanda yiso esenjiweyo ezantsi eMandebeleni zelo labo abayabe begula kakhulu badluliselwa kulesi sibhedlela. Iningi lalabo abavukela esibhedlela ngomvulo ekuseni badluliselwa emuva kulandela ukukhalala umsebenzi kwabongi. Omunye osebenza kulesi sibhedlela ongathandanga ukuvezwa igama utshela abagulayo ukuthi babuyele ekhaya ngoba kungela ncedo abazaluthola.
Abantu abalibona kumele balilaphe kathesi saba but abafuna ukuthinzisa vele yankile yabona ukuthi kapha kubhaliwe lapho lilatshwa khona so even ingathinzela vele kususumnede kuthinbasukuthela umuntu ozalibona.
Lokho kudanise iningi lalabo abakade bezokwelatshwa abadabalayo imali yokuthi baye kubodokotela abazimeleyo. Umnumzana Thabani Moyo obelethe isilobo sakhe esibhedlela uthi abamangele ukuthola abongi benekho emsebenzini. Osaphethe isihlalo somqondisi wesibhedlela seGwanda udokotela Rutendo Manyathi uthi abongi abafika phosa amakhulu amathathu bakhalale umsebenzi kulesi sibhedlela okudale ukuthi bavale. UManyathi uthi abongi abalutshwane abasemsebenzini belapha labo abaphatheke kakhulu labomama abazithweleyo abazodinga uncedo lapho sebehlelelwa kuphela.
Omongi bakhalale umsebenzi kungakho sivale ezinye izingatsha zesibhedlela kodwa siyancedisa laba abaphatheke kakhulu labomama abazithweleyo.
Abongi abasafundela umsebenzi kanye leRed Cross yibo kuphela ababonakala esibhedlela namhlanje. Ngingu-Albert Ncube wendaba zestudio 7 eMajawundeni eGwanda.